esikuzwayo babunkomo laphana okuphuma kuVeritas lezesini bekhononda mayelana ngamalungelo oluntu ababona ukuthi ayanyathelwa noma akazange ahlonishwe ngendlela eqondileyo. Ngibona ngathi ngendlela abakubeka ngakhona kuyindlela eqondileyo ngenxa yokuthi indlela obekade kufanele ukuthi kulandelwe ngayo andubana kuthathwa isinqumo sokuthi kumiswe ama-by-elections ayizange idluliswe leyo ndlela ngendlela efaneleyo. Yingakho sibona bekhononda kanje mayelana ngesinqumo esezathathwa laphana ngumphathi intambo wezempilakahle uthi wenga. Okuyinto ukuthi bekufanele kube khona indlela constitutionally eyiyo efanele ukuthi ilandelwe nxa kuyokuthi mhlawumbe kule pandemic kanje kufanele ukuthi kube le ndlela efanele ukuthi ilandelwe kuvunyelwane andubana kuthatha isinqumo.
Abe-MDC Alliance ubona belakho ukuphumelela yini alubana bethe baphikisa isinqumo lesi emthethwandaba?
Angiboni babunkomo ukuthi umthethwandaba uzalusekela udaba lwalabo abaphikisayo ukuthi ngabe ama-by-elections la ayayenziwa ngenxa yokuthi nxa sikhangela ezinye izinto mhlawumbe eziphathelana lokuthi abantu babuthane babe baningi phose sisesakubona ngitsho lamabhoda kusanqatshelwe lokuthi abantu bangene elizweni ngenxa yokuthi kusakhulunywa ngokuthi kusase ku-level 4. Okungawukuthi nxa befika njalo emthethwandaba ngibona engathi ulimi kuzabe lulimi olufanayo ukuthi okwakathesi ama-elections akasoze avunyelwe ukuthi hake ngesizathu sokuthi usase lokunqatshelwa nge-level okuyiyo mayelana nge-pandemic lesi esisakhangelane layo. So angiboni ukuthi into abangaphumelela kiyo noma bengaze behambe emthethwandaba.